siyabonga endimi ngokusipha indaba ngolimi lwesiNgisi lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni wa Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba senza konke okunye okungalunganga but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engigatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba
Sokuqhamuke umkhankaso ukuthi uhulumende abanje ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwendawo yamavinkili egodini kobulawayo ngemva kokuvinjwa kwalolu hlelo ngumphathi ntambo obona ngendaba zezabelo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle komthetho ukuthuthukisa abensundu okwenziwe ngumongameli Mgabe sokuzaletha inqubekela phambili. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa labenhlanganiso yeMelika ephathisa abaswelayo e-USAID.
Singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbeni i-CNF ngamafitshane.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke umkhankaso okubamba uhulumende ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwendawo yezitolo imall egodini kobulawayo okumiswe ngumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso zezakhamizi zakobulawayo zimanyene kulolu daba. Umqondisi wenye inhlanganiso efuna lomsebenzi uqale ngokuphangisa e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe Trust. Umnumzana Zenzo Nyoni usenikeze uhulumende amaviki amabili ukuthi avumele ukwakhiwa kwalimolo bengakaze bethathe amanyathelo aqinileyo. Kubika unompumelelo moyo.
Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzo Nyoni uthi imisebenzi uhulumende ayithembisa abantu phambilini kokhetho abakayiboni. Umphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere lonobhala wogatsha lwakhe umnumzana George Mlilo babikwa bemise ukwakhiwa kwemolu le besithi inkampani yeTerracotta ebimele yenze umsebenzi yaphiwa leli thuba ngudlu.
Sinikeza uhulumende weZimbabwe ithuba elincane elingange maviki amabili ukuthi li respond and to make sure ukuthi igodini yabe siqalisile ukuthi isearch.
Umnumzana Nyoni ubike ukuba intuthuko eza kobulawayo inkulu njalo inengi labontanga alisebenzi ngoba isimo selizwe simi kubi.
Ngokukhala kwabontanga beZANU-PF sokukhoze wabangela ukuthi iZANU-PF abakhulu bakhona becine bengenela bethi kakumiwe.
Abasakhulayo undodana Moyo ukhuthaze uhulumende ukuba bazi ukuba ontanga bahluphekile njalo abasoze bavumele abantu abasuka esigodlweni eHarare bezolawula nentuthuko yakobulawayo.
I-council yakobulawayo lehofisi kamama uSandi ukuthi sicela besenza khonokho bakwazi ukuthi ontanga bahluphekile kobulawayo bengadlali ngathi.
Omunye njalo osakhulayo usiduduzile Mathonsi uchaze ukuba impilo inzima osokubangele ukuthi amantombazana amanenye athengise umzimba ngokuzama ukudinga imali. Ubike ukuba bebesebele themba lokuba bazathola imisebenzi kodwa sebedana ngenyathelo likahulumende elokumisa ukwakhiwa kwemolu egodini.
Abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba senza konke okunye okungalunganga but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engigqatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba lokuthi ngingasayi laphana emgwaqweni.
Abantu abadlula inkulungwane eyodwa bakhangelele ukuqhatshwa ekwakhiweni kwemolu le ngemali eyizigidi ezingamachumi ayisithupha i-60 million njalo izakhamizi eziningi zithi akuqhatshwe yena hathi abantu abasuka kwezinye izabelo bazobathathela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Ukuhlaziya loludaba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzele Ndebele, omunye wabalwela amalungelo oluntu. Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ababili laba bathi uhulumende weZANU-PF sefuna ukubambanisa uhlelo obeluzaletha intuthuko koBulawayo. UNdebele usungula lingxoxo.
Sekuleminyaka phose 4 into le yayenzakala isikhathi sonke lesizwe bethuleleni. Anyway, what's so special ngoBulawayo because we all know ukuthi amatenda atshele senziwe eZimbabwe itshona kusuka lokucetshwa okuthize ivele kugovernment. So why are they so particular about Bulawayo bengazihluphinga amadamundi la axathayo?
Ungangena lawe baba Sibindi.
Ungananzela khathesi abantu bengali ukuthi leyi i-project izancedisa ngoba i-development izancedisa abantu ukuthi baqhathwe emva kwalokho lanxa isikhathi sijiphelani beqhubeke besebenza. But xa isimiswa sesiba lo mbuzi kanti yini kunje vele ilizwe leZimbabwe le-corruption eningaziyenzakali. Sesezwa ngabanye amadoda ababezokhathedwayo basebenza ukuthi abahola ikhalalo zemali akula nto eyenziwayo kibo but nxa sokuyiBulawayo sokuthiwa kuyamiswa.
Cebo bani ngakho-ke elilinika ukhansilo wakoBulawayo?
For me, I think ngizananzela ukuthi umuntu esigila laye lapha ukasikere uyaziwa nje ukuthi ungumuntu ongukhomisa wezani konke akwenzayo ulungiselela i-side yezani kwi-commissariat. So I think i-city council yakoBulawayo imele i-stand their ground. Siyakwazi ukuthi iHarare bengisa-standard ngokuthi ingangalekasikere kodwa-ke bamele beku-stand their ground benike ama-fact.
Kufanele sinanzele lapho ukuthi ngokuzwa sakwethu kukhanya ngathi i-tender le sokwabhayelwa ngapha kwasenelwa ngaphansi loko kuthiwa yi-contract yokuthi sokuzaqalisa ukusetshenzwa. So-ke kule ngozi yokuthi nxa sokutuka sokuresistena abangaqhubeki ikhampani leyana ngezakathi esukuthi sesingena kwi-legal back isingasiwa i-council ngoba engxenye yekeli ukuthatha imisebenzi kwezinye indawo isikhanyele bezasebenza lapha ku-council. I think at this juncture ule right yokuthi laye ahambe the legal way ukuthi athi ukuthi hhayi lapha sibona ngathi sesiphanyanisiwe ingozi esingahlangana lawo lapha yile lale lale ngoba i-contract lesasaya lapha adlala umuntu. So kungaba njalo sibona ngathi ingxenye njalo njengoba uNdebele sithi ikhanso kufanele izimisele ukuthi ingatshintshi i-stand. Ngakho sithi ukuthi bayaxotshwa ebukhansilini kodwa benele abantu abenze khonokho.
Kodwa phela abanye yibo abathi kube lokungathembeki okukhona phakathi kukakhansili yena lowo ngoba ulobudlelwane le company eyathola ithenda leyi. Njalo abanye ngabalomcabango olonkosikazi Stembi Sonyoni ukuthi labo abasebenzela egodini okwamanje baza kuyanga.
Abantu bamele benanzelele ukuthi ithenda le ayinikwanga ikhansili ekhokhelwa ngo-Gift Banda labomathi. Bayithola ithenda le isivele isikhona. Okwesi-two bona banikusela ingqondo ukuthi umuntu ole economy ye-$2 egodini othiwa uyathengisa egodini kumele eyekelwe ekhonaphana kulo muntu ofuna ukuletha 50 million. Ziningi indawo zokuthengisela abantu bamele bezuze ukuthi khonapho kuzahamba khona amabhasi kulapho okuzahamba khona abantu abathengiselayo ngoba abantu abathengisa egodini balanda abantu abagadayo. So lapho abaninale ngasuka beygadele erentini abantu bamazenda azahamba erentini because I don't think ukuthi singacompare abantu abathengisa amaqanda abangaqhathi umuntu lo muntu ofuna ukwenza imoli ezaqhatha abantu abaningi ilethe intuthuko yakoBulawayo ilethe imali eningi. Nalawo amazenda abe-chance futhi ukuthi ebuye ezokuthengisa khonapho sekulabantu even more.
Baba Sibindi,
council kwananzela ibisisenzile imizamo yokuthi bona abantu akuthiwa abathengisele egodini okukhanya ungathi uSithembiso Nyoni uyabe sabele. I-council ivele sibamuvi basa kwezinye indawo ukuthi bayisebenza kwezinye indawo kade kusalungiswa lapha. Into ngakhangela khonapho esuka kuphela kuphela khona njalo bekule mizamo yokuthi bona abo bantu abanye abangayi befuna umsebenzi wabo uzaqhathwa abantu laphana. Labo bantu bananzelela babuye bazosebenza khonapha. Kimi nxa nginanzelela akusoze kube lo muntu ozalahlekile.
Ukasukuwere ufuna ukumisa le projekti njengezambezi water project lingayifananisa layo na?
Ye, singathi sifana nezambezi water project but izambezi water project into yayihlupha kakhulama. But lapha with a situation whereby kule muntu ofuna okule company efuna ukufaka imali yayo. Engingakutsho ukuthi nje kuyabe kujengisa sokala ukuthi izani yena ngokwayo isetshenziselwa ngikasukuwere okade ku-intelligence. Ayisisi ngitshela kancane ukubona intuthuko koBulawayo. zami ufuna ukuthi intuthuko yobulawayo kuthiwa yabuya labo kuphela. Kukanti sile 36 years siyimelelele intuthuko besehluleka. From 1980 up to 2000 izazi yayibusa kobulawayo bene control ye 100%. Belamakhansilabo wonke, belama-executive mayors, behluleke ukwenza khona kuyenzakala kathesi. So they should not behave as if yibo abalethe intuthuko kuphela ngoba behluleka ngesikhathi belamakhansilabo wonke kobulawayo.
Elokugcina babasibindi.
Engakutsho ukuthi leyi project yeZambia South Africa kuthini? IZambia South Africa project siyenzela ubani ohulumende wayele sandle esikhulu. Kodwa lapha sinazile ukuthi yikho i-division of power ngoba i-local authority imuvile ukuthi lokwenzakale and yenze imizamo yonke ngoba lo muntu ongalethi imali. So kulo mehluko soke sithina uhulumende avumele i-division of power le ikhona constitution. I-council njengoba isitholela abantu abangancedisa bancedise kube i-starting point i-division kobulawayo. So mina ngithi umehluko ukhona. So uhulumende akakamabukeli lapha kusenzala ukuthi ababoni kanti i-council le-capacity yini ngoba ikwesayikhiphela khona.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Ambrose Sibindi owe-Progressive Residents Association kobulawayo lo mnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu. Bebelo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Umphathi ntambo obona ngezemvelo unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi isivumelwano esikhuthaza ukulondolozwa komkhathi eseParis Climate Change Agreement esizasayinwa ngumongameli Mugabe ngolwesihlanu eNew York khonapha eMelika sizaphathisa eleZimbabwe kakhulu. Umchinguri Kashiri yena okhaphe uMugabe emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York uthi uhulumende sevele elandela izinqumo zesivumelwano lesi sona isikhuthaza ukukhongozela amanzi lokusebenzisa amandla elanga isola. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa okuhle umthetho wezokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization sokuzaletha inqubekela phambili. Umnangagwa ukhuthaze njalo amankampani ukuthi asebenzelane lo hulumende ekulwisaneni lokungethembeki i-corruption. Kubika uMark Peter Ntambe.
Vula umhlangano wabagcina ingcwebo oweZimbabwe Accountants Conference eHarare umnumzana Mnangagwa bakhuthaze ukuba baphathise ngoba ukungethembeki kuphazamisa inhlelo zikahulumende ezifana lezimasethi olule njongo yokuvuselela ezomnotho.
Njengohulumende siqhubekela phambili sisebenzelana nenhlanganiso zengcitshi ukuthi sithuthukise ezomnotho ngaphansi kwe-Zim Asset.
Umnangagwa uthi sikhuluma nje uhulumende ophakathi komsebenzi wokuzama ukuvuselela ubudlelwano obuhle lenhlanganiso ezinikeza usizo ezifana ne-World Bank, African Development Bank, le-International Monetary Fund ngenhloso yokuthi liphinde lithole izikwelete ezingaletha ingqubela phambili kwezomnotho. Uthi ukungazwisisani osokuke kwabakhona kudaba lomthetho wokunikeza ezomnotho kwabensundu bese kuphazamisa lokwethusa abafuna ukuvula amabhizimusi kuleli. Ethi umongameli Mugabe sehle wachasisa ke umumo wezinto kulolu daba. Umnumzana Wesley Sibanda owake waba ngumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Public Accountants and Auditors Board uthi lo mhlangano uqakathekile kakhulu ngoba ubuthanisa ingcitshi ukuba kuhluzwe izinto eziqakathekileyo kuzwe kazile Afrika kundatshana ezitshiyeneyo.
But ama accountants sifuna ukuthi nga what athole umuntu utholile imali aripote ku government and government ithole amathanga of arresting a person who has been reported.
uhulumende weZimbabwe uthi isebenzelana lama accountants asevumile ukuphathisa ama industry ukuba enelise ukubuyisela izikweleti ayabe ezitholile zokuqhuba imisebenzi yabo kungela nkinga. Ilizwe leZimbabwe libhekana lenkinga yokubhidlika kwezomnotho amabhizimusi lama industry evala kudala ukusilela kwemisebenzi njalo ebika eselahlekelwe ngamabhiliyoni emali kumigodi yasechiyatswa ngokungethembeki. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana lamhla sihlaziya ukuphathwa loklubhu okwenziwa omama abathengisa ezitaladeni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Siqale ngakwele Melika. Odinga usekelo lokumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli umnumzana Donald Trump. Uqhubeke ngembiko yakhe yokusola odinga ukumela ibandla lama-Republicans kulolu khetho unkosikazi Hillary Clinton. Sigqibe eza kwamanye amazwe ngokuya kwele Ethiopia. Amasocha alelo lizwe angene kwele South Sudan agombolozela inkamba yabohlobo lwemel abathumbe izakhamizi zakwele Ethiopia ngeviki edluleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje silenhlanganiso kahulumende weMelika i-USAID engenye yenhlanganiso eziphatheke kumizamo yokulwisana lendlala eZimbabwe. Silesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Thabisani Moyo. Siyakwamukela kuhlelo Moyo.
Ngiyabonga Nkomo.
Izolo sibone lisipha iWorld Food Program imali engange $20 million yokudingela uZulu olambayo ukudla. Likhathazeke kangakanani ngodaba lwendlala lolo?
Umumo wokutholakala kokudla baba awumanga kahle. Kuyaziwa ukuthi iminyaka emibili edluleyo izwe lethu kalitholanga izulu elaneleyo. Kwasekuthiya imuli eziningi zingenelisi ukuthi ziziphandele zikhangelane lokuthola lokutholiswa ukudla okwanileyo. Ngakho-ke uhulumende we-America esebenza lenhlanganiso ezifana nabe-World Food Program bakubone kufanele ukuthi batholele imuli yeZimbabwe imali engaba $20 million.
Abazathola uncedo lapha Moyo ngabe emaphandleni labe emadolobheni wonke kumbe ngabe emaphandleni kuphela?
Inhlelo zethu okwakathesi zikhangelane lemuli ezitholakala emaphandleni. Ngakho-ke nxa sikhuluma nge-$20 million kumbeni i-$55 million sukusezela ngoJuni okanyakeni. Sikhangele ukuphathisa izimuli ezihlala ezigabeni ezithize ezemaphandleni.
Ngaphandle kokukhusela abalambayo, zikhona yini ezinye inhlelo mhlawumbe ezentuthuko elilazo emaphandleni?
I-USAID ilenhlelo eziningi baba Nkomo esiziphathele imuli yeZimbabwe. Singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbe i-CNFA ngamafitshane. Lapho-ke esisebenza le muli ezitholakala ezigabeni ezifana leCholocho, eMangwe, eBulilima kanye leGwanda sibanika imfundiso ekhangelane lendlela ezikhona kulezi nsuku ezokulima. Sikhangele njalo imisebenzi yokufuya lokugcinwa kuhle kwezifuyo ezifana lenkomo, imbuzi kanye lenkukhu. Sisebenzela njalo ezibhedlela lamaklinika akhona kulezo zigabo, lapho esisebenza labomama abazithweleyo labantwana abamunyayo. Sikhangelele ukunqoba imikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwaneleyo.
Lenzani kahle kahle kudaba lokuqeda i-malnutrition ebantwaneni?
Inhlelo zethu zitholela omama abazithweleyo imfundiso ekhangelane lokuziphatha kahle bezithwele kanye lokuthi bangadla kudla bani, njalo futhi bethola lokudla okwakha umzimba. Kuthi-ke abantwana ngaleso sikhathi okwaziwa khona ukuthi baba lamathuba amaningi okwakha umzimba yabo, bayaphiwa njalo futhi ukudla. Sikhangelele ukuthi omama abathola ukudla ngaleso sikhathi bemunyisa bayazuza njalo imfundiso ezakwenza ukuthi benelise ukuzilimela ukudla okulungele abantwababo lemuli yabo yonke. So lezi yizo-ke inhlelo esizenza ezikhangelane lokunquba imikhuhlane engabangelwa ikuswela kuhle kokudla kwabantwana.
Yiziphi izibhedlela elisebenza lazo njalo ungathi bangako mama labantwana elibancedisayo?
Ziningi izibhedlela, sikhona endaweni zeCholocho, sikhona eBulilima, sikhona ngapha eManicaland kundawo zeBuhera kanye leHimanimane, konke esiphinge sikhona. Inhlelo zethu lezi zingafinyelela omama abangedlula phose i-100,000 ngikhangele esisebenza labo eManicaland, eMashingo kanye leMandebeleni.
Uhulumende weZimbabwe uthi ulohlelo lokufida abantwana besikolo lingaba liyingxenye yalo lohlelo na?
Hayi, thina lolu hlelo asikangenekilo. Siyezwa, siyafunda emaphepheni ukuthi uhulumende uzatholela abantwana ukudla ezikolweni, kodwa-ke ngithi-ke asikakingeni kulolu hlelo. Yinto esisazama ukuyihluzisisa kakuhle ukuthi sibone ukuthi ingasetshenzwa ngandlela bani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo. Siyabonga. Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-USAID omnumzana Thabisani Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Ibandla le-MDCT selikhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumiswa umsebenzi kukameya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ngomphathintambo obona ngentuthuko yezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Kubika uMavis Gama.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere encwadini yakhe yokumisa uManyenyeni umsebenzi uthena uthethe leli nyathelo ngoba uManyenyeni engalaleli abalesikhundla esiphezulu kwesakhe engumathanda engazange alandele zonke iziqondiso ezethulwa ngenye ingcweti eke yasebenza emabhanga umnumzana James Mushori ukuba athathe isikhundla sokuba ngumabhalane wedolobho leli uTown Clerk. Kodwa abalolwazi phezu kwendlela kumelela umsebenzi uqhutshwe ngayo bayakulandula lokhu bethi kukhanya kungamaqhinga nje kakaSikwere njengenkokheli yeZANU-PF ukugenqula lokho okwabekwa nguZulu ngoba isisekelo sombuso sisawakhipha lawo mandla umphathintambo belawo eminyakeni yangemuva. Omunye wabalolwazi lolu yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyabona ukuthi nxa lapha siqeda isikhathi sibhala isisekelo sombuso sasithe khona imithetho izafanele ilungisiswe, kodwa isekelo sombuso silokhu siphezulu. So ukaSikwere gakhangelisekelo sombuso esithi khona amandla abantu yiwaqhakathekileyo. So yena akala mvume emthethweni, ukhangela iEben Councils Act. IEben Councils Act sisayifaka esiphaleni, sayivalela esiphaleni ngoba sekulesekelo sombuso esitsha. So yena nxa elingqondo ezokulandela isekelo sombuso, kakhangela isekelo sombuso esinika abantu abakhethayo, amameya namakansela amandla, yibo abamkhiphayo. Lapha siyeqa umthetho la.
UNgwenya usekela inyathelo elithethwe ngabebandla le-MDCT elokusa lolu daba edale le-High Court.
Lelo liqiniso ngoba thina isekelo sombuso sithi sona amandla abantu abakhethayo, abakhetha umuntu yiwo abamkhiphayo. So yena nxa esithi usebenzisa iEben Councils Act uyabe kuliphutha ngoba iconstitution iqakathekile kwezomthetho. So uhulumende yena nguye ofanele abe nguye olungisisa umthetho wakhona. Kodwa isisekelo sesiphezulu kudala. So ngaye abantu bezanupf bale ngqondo esithi i-constitutionalism yesikhiwa, ngaye bayikhangelisa isiselo sombuso. So gabahambe edaleni ku-constitutional court bayi-reverse i-decision. I-decision kasukuwere kakhethwanga ngabantu, ukusukuwere wakhethwa ngabantu bezanupf. Abantu MDC bawakhetha umeya. So abantu be-MDC bafanele bamkhiphe esihlalweni sakhona. Ikukubona kwami lokhu tata.
UNgwenya uthi kamangaliswa ikwenza kukakasukuwere njengoba kungumkhuba wabezanupf ukuhlukuluza inkokheli kamasipala eyakhethwa nguZulu, iningi lakhe kungowebandla eliphikisayo ele-MDCT. Owayephethe isikhundla sinye sokuba ngumphathintambo wezabelo uDr Ignatius Chombo wenza okufanayo, ehlukuluza amakhansela zebandla le-MDC ngaleso sikhathi kanye labomeya bamadolobho elizweni. Kwaphetha ngokuxotshwa kuka-injiniya Elias Mutsuri umsebenzi wokuba ngumeya weHarare. UKasukuwere utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uselubhekise koBulawayo lapho athi afuna ukuyalungisisa okungamanga kuhle, ebeka umanisipala walelo dolobho umlando wokungalaleli lapho ebatshela ukuba batholise amashumi amabili enkulungwane ezitanda ubontanga kulelo dolobho. Kunkulumo yakhe ephume kulumsakazo, uKasukuwere uthi umeya wakoBulawayo uMnumzana Martin Moyo kazinikelanga ukulungisisa udubo lokusilela kwendawo zokwakha izindlu uZulu abhekane lazo. Ngimele Studio 7, ngise Washington DC, nguPraxedes Jeremiah, ngibala udaba esilwethulelwe nguMavis Gama.
Beautiful Ones, ingoma ka Prince umhlabeleli wakhona pa eMelika obhubhela mhlanje sele minyaka yokuzalwa ngamachumi amahlanu lasikhombisa 57, a legend gone too soon. Lala ngokuthula Prince. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke umkhankaso kubamba uhulumende ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwemolo egodini kobulawayo. Njalo umsekeli kamongameli umnumzane Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle umthetho we-indigenization okwenziwe ngumgabe kuzaletha inqubela phambili. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.